okokuqala yona vele uhlelo lonalolo lweparking esilalo kobulawayo luthela ubuya indlela oluthengiswe sachazelwa ukuthi luzaba yilo lona lendlela olucine lusenziwa ngayo kube izinto ezimbili ezingafananiyo njalo ezingahambelaniyo sithe sisizwa yilaba abakhokhela idorobho ngalolu hlelo bebethi inkampani le izabuya leparking system esophisticated esebenzisa i-technology yalezi nsuku ngokunjalo ngokunjalo kodwa simangele sesinqasile buya sokusebenza khonoko okuphosa kufanele khonoko uvela kade kukhona okwabo ma-blue ka-city council bona laba kade bevele bebhadalisa abantu okwesibili ke ngingakutsho yikuthi khathesi bebelayonalo ihlelo lokuthi umuntu uyabhadala uyangena apake abhadalisa idola even ungasebenzisanga isikhathi esifika ihola ubhadala kuphela idola kuba yibuqili lobu lobugwelegwele ngoba bona bathe idola nge-hour nxa ngingasapaka nge-hour akusamelanga phela ngibhadaliswe idola kumele ngibhadaliswe imbijana elingana nesikhathi sami ngingabeka ngale ndlela ungathi wena ilofu yesinkwa idola ubusundithengisela ihafu yesinkwa akumelanga unjaje idola kumele unjaje phela ihafu yedola nxa khathesi sebesithi bazathuthukisa isystem yabo kube njalo ye kuyinto ehleleyo ngoba vele yinto esiyikhangeleleyo asibatshayeli izandla ngalokho ngoba vele yinto kade bekumele beyenze lasekuqaleni ibe yindlela engarobhi abantu engaqilibezeli abantu ngesikhathi sokupaka balungisisa amaphutha abo kubarayithi bawalungisise vele bekumele bengamelanga bawenze lasekuqaleni bekumele basebenze isystem evuma khonokho asebesithi baza kwenza khathesi
ikhansili yakobulawayo ithi uhlelo lolu aluyindawo luzalungiswa kuphela abantu bese belusebenzisa ngendlela abafuna ngayo bakhona yini abanye abavele bengafuni ukuthi bebhadale idola ngelanga
kulabantu akade sebechiya imota zabedorobheni sezihlala edorobheni khonapho zihlala kumaparking nalawo zafa kudala zichiywa khonapho sihle imota ihlala inyanga kumbe inyanga zize zibe ngaki sokusingcolisela idorobho sokusenza izinto kube le ndawo zokugangela njalo njalo ungananzela ngokubuya kwe-TTI kuphelile konke khonokho kukanti njalo abantu kulabanye ababuya emsebenzini bahola imali ezincane laye sowaseva wathenga imota khathe sisedinga indawo yokupaka akula ndawo yokupaka ngoba ngakwanisi ukuthi abhadale idola nge-hour okutsho ukuthi ngelanga sokufunakala i-$8 ungananzelela vele umholo wakhe yabuyi $40 or $50 ngenyanga ehliphele ngeviki engikutshoyo ke ngalokhu yilokhu ukuthi i-city council le-TTI kumele benze kube le ndawo lapho esingapaka khona kungabi idola idorobho lonke per hour akube lezinye indawo mebheze 50 cents an hour ngokuya ngokuya edorobheni ukuze si-accommodate umuntu wonke ukuze idorobho lethu libe lidorobho elivumela umuntu wonke ye i-system ye-parking iyafunakala eqinisweni asingeze saba lidolobho elakompuzi idle emini omunye lomunye wenza umathanda kodwa lakho futhi phela singagijimisi ukwenza imali mtshokotho sikhohle ukuthi lona leli dorobho lakhiwe ngabantu ngitsho ukuthi kakube le ndawo lapho ahlezi okusala kuyikupaka mahara kumbe okulokupaka okuchiphileyo kakube nezinye izikhathi phela ezivumelayo ukuthi esikithi ngesikhiwa yi-flexibility ukuze abantu benelise labo ke bazi phela ukupaka phakathi kwedorobho bathenge kalula ngoba sizagcina sisiba nobusela bokugqekeza ezimoteni ngoba basebekwazi ukuthi uchiya imoto ekucineni kwedorobho wena uya ephakathi kwenziki yedorobho ukuthi ukuthi ukuhamba kuphela kuzakuthatha 30 minutes so nxa uchiya imoto abafana basala begqekeza bentshontsha imoto yakho uyathi uphenduke uyathola kungasela moto zonke lezo zinto kumele zikhangelwe zinazelelwe ukuze idorobho lisebenzele umuntu wonke.